uyakhombisa sobana ukuthi ibandla lezamiPF liyehluleka ukukhokhela uhulumende. Ngisho ngasiphi isizathu ukuthi kehluleka ukukhokhela uhulumende kwebandla lezamiPF? Okwakuqala, uThobayi Wambebe isiqhatha sikahulumende. Nxa isiqhatha sikahulumende, okwesibili ukuthi umuntu onguye omela uhulumende okufana nakhiphe lawo maso nguminista oyabe ekhuluma isifiso sikahulumende. Pho uMbebe lapha ngiyazibuza ukuthi ukhuluma emelele uhulumende, yithi hatshi. Ngizibuza ukuthi ukhuluma emelele iZANU-PF, yithi hatshi. Bese ngizibuza ukuthi mhlawumbe ukhuluma ezimelele na ungumbono wakhe ongaleyo ndlela. Kodwa ke bese ngisithi ukwehluleka kwezani bese kuthini ezinye izinto ezikhuluma ngabantu abanjengoThobayi Wambebe zigcina zive esizibona kuyikudonsa inyawo okwenza iZANU ukuthi ilungisise ukuthi iconstitution yelizwe ihambelane nemithetho ezakwenza ukuthi izinto eziyisinqumo seconstitution yelizwe zenzakale.
Lina njengebandla eliphikisayo kuyini elingakwenza alubana ibandla lezano PF lithela loba ibhili la iletha eParliament njengoba njalo lilabantu abanengi lilamalunga amanengi edalela eParliament lilakho ukuyipasisa libhili ibe ngumthetho.
Okwenzakala ukuthi siseParliament simele izifiso zabantwana bezimbabwe. Sizasukuma la nathi balithwani sikhulume izifiso zabantwana bezimbabwe. Sibatshele labo abantwana bezimbabwe ukuthi nanko elanini lapho sithi kungamaphutha khona. Bakhona abantu abasupporta iZANU abazabanje yona lowo mthetho. Bakhona abantu abasupporta thina abazabandelelwe nje. Balezihloko, balabantwana, balabazali. Abantu ngokuhlala akhuluma bakubona ukuthi ke okungakwenza ukuthi kulunge bahlonitshwe babe ngabantu ukulalela lokho esizizama ukukhuluma njalo abakufisayo siphikisa lowo mthetho nqaba ngawo iphala.